Endaweni zethu ngamafitshane lilo Kip Stube. Ibandla le-MDCT lithi selilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2018 njalo lizabambana lamabandla alombono ofana lowayo ukwenzela ukuthi kususwe ibandla le-ZANU-PF embusweni. Ibandla le-ZANU-PF seliqalisile umhlangano walo omkhulu we-Annual People's Conference. Idale lebandla leli ele-Politburo lithe gwaqa okwamanje eHarare lapho elihlafuna khona indaba ezijeneyo. Ilizwe leZimbabwe selizama ukuthengisela amanye amazwe ukudla okuchiyeneyo ukwenzela ukukhuphula isilinganiso sempahla ethengiswa ngaphandle kwelizwe. Inhlanganiso yeHabakuk Trust lonyaka ikhethe ukunanza ilanga lamalungelo oluntu kwesigangaja lapho umculi olodumo uNdux Malax Jr. labadlelela iqembu lenguqu eleHighlanders Football Club abathokozise khona abantu ngokuhlabelela le midlalo yenguqu. Abesifazana bakhuthaza ukulungisiswa kwemithetho eqinileyo ejonge ukuvikela lokuthuthukiswa kwabo kwimizamo yokuthola amathuba afana lalawo atholwa ngabesilisa njengalokho okumumethwe yisisekelo sombuso welizwe. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection sixoxa ngokukhuphuka kwenani labasakhulayo kwele Zimbabwe abathelelwa igcikwane lengculaza. Lithini ngalokhu zulukandaba? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumagagazi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kilo shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.